Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 9 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome, lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usumbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi.
Amabandla aphikisayo asola ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka-2023 kulokuthi likhangelane lokulungisisa umnotho welizwe.
Abadala bayakhala la emakhaya, bahlinza zuku zonke, inkomo ziyacuba, inkomo ziyabharela emadamu, amadamu lawa amanzi besesitsha manje. So konke lokho kuyi-challenge nje.
Lanxa izulu seliqalile ukuna, izifuyo zibikwa ziqhubeka zisifa ngenxa yendlala ebhahileyo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo sesole ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka-2023 kulokuthi likhangelane lokuvuselela umnotho welizwe lokuqeda inkinga ezithwalise uZulu weZimbabwe gadalala. Insolo le iza ngemva kokuba izabelo zeZANU-PF eMathebeleland laseMidlands zazise ngempela viki ukuthi zisekela ukuthi uMnangagwa kumongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye yedwa oncintisayo kulolu khetho. Abasekeli beZANU-PF enyakatho lasezansi yamaNdebeleni labo bathethe isinqumo esifanayo kunsukwana ezedluleyo. Lokhu kwenzakala ngaphambilini komhlangano weZANU-PF owe-annual conference ozaqhutshelwa eGoromonzi kusasa. Ukugijimela ukukhetha uMnangagwa lokhu lanxanje ilizwe lisanda phuma kukhetho lwanyakenye yinto ebivamile kakhulu ngesikhathi sikaMnumzana Robert Mugabe kulokulwisana phakathi kwecele lakhe ele-G40 lelikaMnangagwa ele-Lacoste. Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukulwisana okungaba sokukhona phakathi kukaMnangagwa lenye inkokheli yeZANU-PF. Sixoxele umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Lolu udaba lukhathazayo kakhulu ukuthi abantu ngohlupho lonke lolu eseluvelele ilizwe lukhozwa iZANU-PF kodwa namanje balokhe bebona ungathi kukhona okungcono okungalunga ngeZANU-PF kuzwisa ubuhlungu kakhulu. I think singakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome, lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usumbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi usubhekane laye. Uyazi ma ngikhangelisisa indaba le ngikhumbula isitori lesi esikaStalin okuthiwa wathatha inkukhu waqala ukuyicutha ilokhu iphila, wayicutha wayikhipha insiba zonke waseyifaka phansi. From there wathatha umumbu waqala ukuphosela umumbu phansi kukhulu yaqala ukumlandela isibona ungathi yena nguye umuntu ongcono ukuthi ayifide yethu kunguye umuntu oyikhozise ubuhlungu obukhulu kakhulu. Yinto engiyibona ngabantu bakithi ekhaya ukuthi ungathi sebatunya ngodubo lolu oluyiZANU-PF ukuthi sebebona ungathi yiyo futhi engabasizi bakhiphe ebunzimeni abakiwo.
Khona kugijinyelwani kanti Moyo kukhangelwa u-2023 khatshana khona le thina sisanda phuma kukhetho lwanyakenye.
Yeah, well, siyazi ukuthi vele esikhathini esiningi iZANU-PF ilama-problems ayo, ama-internal problems ayo. So the way ungathola ukuthi laba bafuna ukuflexa ama-muscles abo ukwenzela ukuthi kungabi lomunye umuntu ongacabanga within iZANU-PF ukuthi a-take over. Pathi yazi izani PF iphathi yamakhulu phela ngithi nawo upresident wabumgabe bamkhipha ngekhulu. So lokhu nje kuzama abantu bakamanga kugabazama ukuflex ama muscles abo ukuthi bazibone ukuthi bona bahle baphumele phambili bathi thina sendozi kumanga. Ungathola ukuthi ukhona ungazwisisani politburo yabo khona pana phezulu. Abanye abangasamfuni umnanga ngoba bebone sehluleka ngoba usehlulekile ukubusa.
Kuyikuthi bafuna bani labo bantu uChiwenga?
Well, angeke sibe sazi ukuthi remember kokuqala uChiwenga nguye ibhosi kaMnangagwa ngoba uChiwenga nguye wafaka uMnangagwa embusweni lapho. KungasuChiwenga lamabutho ngabe uMnangagwa kusupresident ngabe uMnangagwa u-exile njengathi evalekile ekhaya. Yibo abamfakayo lapho so kahle kahle yibo bhosi bakhe yibo futhi abazodecide uma bengasamfuni. Bangadecide ukuthi sasa basamfuni sebefuna somebody else or even yena uChiwenga ngabona ukuthi usefuna ukuthi atake over. There's nothing uMnangagwa angayenzi ukumstop ngoba kahle kahle ngubhosi wakhe.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika sixoxela eseVirginia.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Lanxa izulu seliqalile ukuna kwezinye indawo, izifuyo zibikwa ziqhubeka zisifa ngenxa yendlala ebhahileyo elizweni. Abantu abaningi bakhala ngokuthi bafilwe izinkomo eziningi, ngokunjalo bathi kabalakho okokulimisa. Indlala yalonyaka ibhahile kakhulu njalo ihlasele ngendlela engakaze ibonakale eminyakeni elithumi lanye edluleyo. Inkulungwane lenkulungwane zenkomo zifile ngenxa yalindlala. Izigidi zabantu eziphose zifike kweziyisishiyagalombili 7.7 million zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma. Izigidi ezinhlanu lengxenye zisemaphandleni kuthi izigidi ezedlula kancane ezimbili zisemadolobheni. Umgcini sihlalo wedolobho lePlumtree umnumzana Fanisani Dube uthi imizi eminingi kayisela zifuyo.
Isiyeni babu nkomo ungathi kunzima. Abadala bayakhala la emakhaya, bahlinza sizo zonke inkomo ziyacuba, inkomo ziyabharela emadamu, amadamu la amanzi bese sitsha manje. So konke lokho kuyi-challenge nje ezifiyeni zabadala. Ukhangela ukuthi izifiyo zabadala yinotha abantu bakithi, but manje ngesimo esikhona ngale climate change or kwenzakalani, izifiyo zibe affected kakhulu. Abantu abanye bakhuluma ngokuhlinza ngedabo 9, abanye sebevalile baya. So situation ya ku ground lana izima babo.
Kunhlanganiso ezipha uncedo nxa zilalele ngitsho la kuyuhulumende ungabatshela wapamazwe.
Yazi ngingabatshela nje ukuthi abazame ukuthi bathi revise bathi ama policies yabo around social welfare grants uncedo oluqhamuka ku social welfare department ukuthi bathi revise ngoba it's a policy issue. Ama policies yabo okwamanje ungathi kule side lakithi ngapha ama policies yabo athi banceda abantu basemakhaya kuphela, but sengibona ukuthi ngcono baba bagoqele nabantu basemakhaya, bakhangela abantu vulnerable, bakhange bancedise abantu nje cuche bonke aba-vulnerable, not ukuthi uhlala kungaphi. Ngoba abanye bahlalela emadorobheni ngoba abalayo imizi yemakhaya. So umuntu onjalo yes uhlala edorobheni but idorobho lakhona akusebenzi idorobho ngoba alinamisebenzi, alinama-fraction. So abantu abanjalo kumele uhulumende noma ama-organizations anikeze ukudla abakhangele ukuthi umuntu usebenza ngaphi, wenzani, not only ukuthi usedorobheni. Idorobho sekuyidorobho ngebizo, abantu abancediswe kusiya nge-situation yomuntu akuyo.
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho lePlumtree sixoxela ekhona le ePlumtree. Iningi lithi owake waba yisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere udlalisa isikhathi sakhe ngokukhankasela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluza kwenziwa ngo-2023. UKasukuwere uthi ulosekelo olukhulu. Inhlanganiso eqhuba umkhankaso wakhe izibiza ngokuthi yiTyson wabantu movement. abasola ukasukwere bathi ungomunye wabantu ababe kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ababulala ilizwe njalo ababehlukuluza uZulu. Ukasukwere wayekucele leZANU PF elaziwa ngokuthi G40 elaliphikisana leliga mongameli Emmerson Mnangagwa elelakosti. Umsekeli kaKasukwere uNkosazana Rose Phiri utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngomkhankaso wabo lanxa nje abanye besithi uMnumzana kaSukwere udlalisa isikhathi sakhe.
Ya abanye abantu bayakwazi anxa sibanika iflyer abanye bahle bebuze anti amabala amakhulu abhalwe kuflyer abhalwe hashtag Tyson wabantu then phansi kongabe sekulukuthi lo ngutheja kaSukwere so ngabehle bebone bethi hawu angani lo kaSukwere
babakhonona kumbe bathini bathini
abaningi bangani bayakuthakazempela singazi medibhoze abantu sebedibeke kakhulu sebethatha ukuthi anything okungabuya bafuna echange acabanga ukuthi mediba ngaphuma kulokhu abazingenisa kona ngemva sebeke bangena ezikrisini becabanga ukuthi bazasizakala kade hhayi so abantu abaningi bakuthakazelela yebo-ke abalutshwane bakhuluma bethi hhayi wayengutsotsi wasitshontshela wathintini ukusubuza ukuthi ngaphi but abantu yizinto ababebezizwa abangazaziyo ukuthi zayenzakala bangazenzakalanga into ababebezizwa esikridini kuphela
ye kodwa lina liyaqhubeka likwenza khonokho-ke i-G40-ke ingena njani khonapho
hayi ukuthi G40 wonke umuntu nje njengokuthiwa kuthiwa yi-generation 40 nabo abantu nje bahambelana ngeminyaka yena le abangabe bekubona kuyinto enhle nabo bayangena ngoba i-movement le ayikhethile ukuthi ungubani ungumuntu we-NDC ungumuntu we-ZANU-PF ungumuntu we-NPF ungumuntu omdala ungumntwana omncane ungum-G40 but abantu abakhangelele ukuthi iZimbabwe ibuyele back to what it was bacabangela ukuthi at least kungaba lo muntu omncane ozwisisa abatsha aphinde azwisisa abadala maybe izinto zingabahambeli ozwisisa ukuthi abantwana bamaybe babele bebe ngama-entrepreneurs ama-indigenous people kuvula amakhampani abanye basebenzi abanye bazisebenzi I think umpilo ingaba ngcono
ye singathi-ke
simkhangele uKasukwere sibona engumuntu ole-experience kukho konke khona lokhu ongumunye umuntu wabantu abachampionayo bo-indigenization wababo-AAP so ulakho lokho kokuthi abantu bezisebenze nokuthi ama-industry avulwe abantu basebenze.
UNkosazana Rose Phiri ukumkhankaso we-Tyson wabantu movement. UGibbs Dube uphinde njalo waxoxa lelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule yena othi uKasukwere ulelungelo lokuphupha engomongameli.
Isisekelo sombuso siyavuma ukuthi abantu beZimbabwe babumbe amabandla ezombusazwe amaningi. IZimbabwe ayisiyo lizwe elo lwandla lezombusazwe elilodwa kumbe ngithi one party state ayisikho lokho. Ngokunjalo umuntu wonke uvunyelwe ukuthi azize phupha laye ebumba iparty yakhe ukuthi laye kusasa avuke engupresident welizwe. Ngawo-ke abantu ukuphupha lako kuvele kuyinto enhle kakhulu kwesinye isikhathi. Ungaphupha udobha imali kwesinye isikhathi lako uvuke uyidoba kumbe ungayidobha impilo yakho yonke. Ngokunjalo asivumeleni ukuthi abantu laba labo balelungelo lokuthi bafise nxa befisa ukuthi babe ngomongameli bafise ukuthi bakhokhele njengakhona ukuthi abantu be-G40 bafisa ukuthi uKasukwere abe ngupresident welizwe leli. Mina ngithatha njengokuthi kuyisifiso sabo leso kodwa angikuboni kusenzakala ngoba laba abantu bathi besuka lapha ngabanye abantu basuka bewonile kakhulu into inhlelo zabo bona babantu ngento yabo ye-G40 le yiumumo wakhona okhona ukuthi amboni kusiba lo munye umumo otshintshileyo futhi ngabo esingakubonanga ngento lana zisenzakala ngesikhathi sikamkhalo mbona ngani kuningi esikufundile sakubona kubantu nibonaba kodwa-ke wonke umuntu lelungelo njengoba ngisitsho njalo lokuthi bafise ukuthi mhlawumbe bebe ngomongameli kulilungelo labo lelo asenge sikubalekele lokho.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezinhlanu ezigoqela abantwana ababili ezifele engozini yomgwaqo izolo eMessina kwele South Africa. Abantu laba bebephakathi kweToyota Quantum ebisiya eJohannesburg ivela eZimbabwe. Imota le itshayane lenye eyohlobo lweFord Fiesta. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa athi azagcwala emigwaqweni ngalesi sikhathi sekefu leKhisimusi emizameni yokwenqabela inkohlakalo, ukuganga kanye lengozi zomgwaqo. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi uzulu kumele aziphathe ngazo zonke izikhathi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Balaleli abahle kustudio 7 ngundiweni enkayi lapha. Kakhulu okusemoyeni wami okungihlupha kakhulu ukuthi indlala yingani ibhahile. Umkhonomo welizwe awumanga kuhle, izinto zonke zikanye zilimele. Inhlelo zonke ekade zimele ukuthi ziphumeleliswe noma ziphumelele zihle zama. So ebengikhangela kakhulu ukuthi uhulumende ubone izinto zonakala, izinto zikhwezwa mahlayana, evumela abantu ukuthi benze into abayithanda kodwa yini ekhona. Kumele ukuthi ngawe lawula izinto. Namhlanje ukuthi izinto ngaziyehla kodwa okuvele sezonakile, ngoba ngeke athwehlise impuphu ku-100 pound siya ku-50 pound. Ngo-50 pound leyo somali ongayidobha, asomalelula. Kathesi ungabheka izibhedlela zethu azilabodokotela, azilamithi, azilalutho. So into yonke le into engani iyangikhathaza ngezwe lakithi ukuthi vele likhangele ngaphi, vele lona liyaphi, vele lona livela ngaphi. Yikho kubuhlungu kakhulu ebantwini asephila kuleli lizwe. Sesiphila kuphela ngentando kaNkulunkulu, ngokukhonza uJehova kuphela ukuba manje kakhulu asihlelile. Kodwa engikukholelwayo ukuthi uhulumende ngawe uyabona. Kathesi abantu kuyafika isikhathi inhlelo ezenziwa ngama-NGOs ekhangelela ukuthi ancedise abantu isigaba sokudla, kubuye futhi uhulumende kubonakale esenguye futhi osengani uyanciphisa lawo mathuba. So kanti uhulumende wethu ungaphi? Uhulumende wethu yena umsebenzi wakhe wuphi? Uhulumende wethu simgaxa imibuzo eminingi ukuthi ngayisiphendule. Kathi njengoba wavotelwa ngabantu, njengoba esitsho ukuthi wavotelwa ngabantu, angikuphiki lokho. Manje umsebenzi wakhe uyiwuphi? Kanti abantu abamvotelayo manje uzobanceda njani? Nini sekutheni? Ngoba lakade sikhangelela ivoti yabo ngo-2023. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi, siyabonga. Bakithi ngicela nivakele yami ngovula ekuseni. Ngase ngiyifake isikhathi singakafiki. Ngiyachiseka. Sizwile likhuluma ngabantu okuthiwa abantu laba abaningi abafana okuthiwa ngamashurugu. Angikholwa njalo kangiboni ukuthi abantu bayabathi besuke emangweni wabo belanda esinye isigaba besiyadinga umsebenzi bahambele bezinkulungwane ezintathu. Abantu nxa bedosana bezizotha kulo msebenzi le emangweni othize bahamba bebathathu bebahlanu. Laba ngobuningi babo akusegcekeni okokuthi umaduma uyitshaye eyifihla umphini. Kusegcekeni ukuthi uMinister of Mine noMinister of Security bagcwalisa i-grand plan. I-grand plan ka-79 yiyo esisebenza. Yikho isikhuthazo sami nasi ebantwini bakithi, ebantwaneni olutsha. Lapha silogwalo olugcwaliswayo olokuthatha ilizwe lamaNdebele ukuthi amaNdebele kaphume ngentunjani angene indlela aqonde kibo eMzansi. Yikho vukanini bantwana bakithi, bantwana bakamthwakazi, vukanini lizilwele ngoba lizaphuma liphele. Abantu laba bagcwalisa i-grand plan yabo. Nxa nithole inhlanhla yenu nathola imigodi yenu liyenze imali, ake liphume liyedinga induku nje eyodwa elizayitshwathika. Nxa besiza litshwathikile lani, liyaphuma lizivikele ngayo. akula unye kungenziwa ngaphandle kokuthi sokufike isikhathi sokubana abantwana bakithi lifunde ukuzivikela lingabi likhala njengabantu weMDC abahlala bekhala njengonanyana onyathelweyo. Ngiyabonga.
Studio 7 kanye labalaleli, yazi mina ngifisa nokuthi kube indlala iyabona, iye kulabo abazidingela ukuba nabalambe, iyeke nje abantu msulo abangazilutho, ngoba nanku abanye uzobona nje abantu babegcwele stadium bephakamisa izandla lapho izano ibahugela kubona. Sengathi kube indlala kube iyabona madoda, manje indlala kayibona. Kufa abantu abangelacala, kuthi labo nje abaphonga ukulandela nje kube yibona ababulawa yindlala. Yabona.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usexwayise umkhokheli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un ukuthi engalokothi enze ubuwula obulakho ukuzondisa ele Melika. UTrump wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ele North Korea lazise uzulu ukubana livivinye izikhali zalo eziyingozi ngokudubula irokethi ngomgqibelo. Ufe izisebenzi zelinye ifekitali ezingamachumi amane lantathu kwele India ngemva kokuba istezi ebezilele kuso silumathe umlilo emadabuka kusa izolo. Abasinde kulingozi balaliswe ezibhedlela. Iziphathamandla zithi zisadingisisa imbangela yalumlilo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha kwele Melika. Owake wabanga unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe, umnumzana John Kerry wazise ngempela viki ukuthi usekela umnumzana Joe Biden kumkhankaso wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Umnumzana Kerry lomnumzana Biden bakhankase izolo bendawonye emhlanganweni abawenzele esigabeni se-Iowa. Abanye abadinga ukumela amademokrasi kukhetho lolu bagoqela umnumzana Bernie Sanders, unkosikazi Elizabeth Warren, umnumzana Andrew Yang labanye. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ngubani phakathi kwabo bonke laba olakho ukukhethwa ngamademokrats ukuthi abe nguye onqikilana lomongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ngakukacaci kahle ukuthi ozakhethwa yileli bandla nguphi lekusesemude umango, kodwa iyancipha indlela kwabanye yikho ubona bephuma. Kodwa-ke esingakutsho ngokunanzelela ukusebenza kwepolitiki yeMelika nokunanzelela ukuthi abancintisana naye kunyaka ozayo ngubani, okusho umongameli uTrump, kusho khona ukuthi badinga umuntu esingathi thina usesiswini, usesenta yepolitiki, hhayi esandleni sokuncele kakhulu ngokuba uza kwethusa abanye ababefisa ukuthi kusetshenziswe ngendlela engethusa abantu, eletha izimali elizweni engelamthelo phezulu kakhulu. Kumele bakhangele ukuthi uTrump ukhuluma ngani, bazisondeze kukhona lokho, base behlukana naye kancane kuza kwenza ukuthi-ke bakwazi ukumsusa esihlalweni. Ngakho-ke sizabona abantu kusiya kulokho kuncipha, kusiya ngokuhlukana kokuthi omunye ume ngakwesokunqela kumbe usesiswini sendaba kusiya phambili.
akubhule njengesangoma Ncube, ngubani obona ekhethwa melaleli bandla?
Ngibona mina ebantwini abangaba lamandla singakhangela uBloomberg ukuthi lanxa engabe kusa ekuhloleni abantu kwembono yabantu kusabonakala phansi ulamandla emali ungumuntu olemali eningi kakhulu evile ngale kwe 50 billion eyakhe ngqo usengayisebenzisa ukumkhulisa kakhulu okhethweni lwa wamademocrats. Kanti ke ukhona uJoe Biden okade engumsekeli kamongameli ngesikhathi saBarack Obama ubonakala uyathandeka kakhulu nxa ukhangele elizweni lonke njengomuntu ongasusa uPresident uTrump. Bese sigcina-ke ngomama ongusenator obonakala naye elamandla kakhulu, bese kusiza umnumzane owaye ngumeya okuthiwa nguButtigieg obonakala naye engathi ulamandla. So ngingabala abantu abangu-4 bona labo ukuthi ngokubona kwami ozagcina enguye ozancintisa emelane lo mongameli welizwe uzaphuma kubona laba abathathu, u-Elizabeth Warren kumbe uJoe Biden kumbe uMichael Bloomberg kumbe uPete Buttigieg. Phakathi wabona labo ngibona kulapho kuzavela khona umuntu ozancintisa.
Sithi kukhethwe unkosikazi Elizabeth Warren okhuluma ngaye, ubona samukelwa yini nguzulu weMelika, ikakhulu sikhangela ukubana kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton wanqotshwa ngumongameli Trump?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi anqobe, ikakhulu nxa sikhangela ama-states esithi thina yi-Midwestern aseMelika aphakathi abo-Indiana obanibani angekho ngasentshonalanga kumbe ngasempumalanga kweMelika aphakathi ajwayele ukuthi avotele ama-Republican. Badinga-ke umuntu oza kwenelisa ukuthi azuze labo bantu. Lapha mekhona umama u-Elizabeth Warren ume ngakwesela ukuncele kakhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi azuze wona la ama-states, usengazuza i-popular vote njengo mama uHillary Clinton abesesehlula yilokho okuthiwa yi-electoral college vote eMelika, yiyo eqakathekileyo ukuthi uwina ama-states. Wona lawana aphakathi adingakalayo kakhulu yiwo uzamele ukuthi azuze. Umuntu khathesi lapho esikhona obonakala engazuza nguJoe Biden. Kuzamele bazuze i-Pennsylvania, bazamele bazuze abo-Indiana, bazamele bazuze abo-Arizona, bazuze wona lana ama-states ajwayele ukuthi awine ngama-Republicans. Bayenze lokho okuthiwa yi-secure, yikuwaslip ukuwaguqula lapha mekhona eze kumademokrasi. Ngabe ngatshintshanga lawana bawine ngapha ngakwempumalanga kweMelika, bawine lasentshonalanga ngale kweMelika kubo-California, akusoze kuphume lutho. Bazawina abantu abaningi kodwa behlule i-electoral college vote. Ngakho ngiyambona umama u-Elizabeth Warren ekwazi ukuyiwina le.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwabulawayo. Inkomo zamalobolo singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo asola ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka-2023 kulokuthi likhangelane lokuvuselela umnotho. Hayi-ke kwanele izihlobo, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30 na Tamba maphela mina lani asipheni sonke kusasa kweze kuseni ngo 6:30 olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.